uPresident Chamisa uchile lapho esenzela u osenguPresident weZambia amhlophe ukuthi yena ukhuthazwa njalo uzihlupha ngemisebenzi enziwa ngabebutho lamapolisa bomthetho bewenza belandela isisekelo sombuso njalo belandela ukusebenza okumqoka bengaphuli umthetho ngakho akalandeli njalo akalaleli kumbukuzihlupha ngenkulumo ezingekho emthethweni njalo eziphuma ebantwini abangajwayelanga ukusebenza belandela izinhlelo eziqondisiwe ezikahulumende njalo ezijwayelekileyo kwamanye amazwe ekusebenzeni kwabantu abasebenzela uhulumende. Ngakho limbiko esuka kumnumzana uCharamba siyibona ngalolo hlobo lokuthi ayiqakathekanga, imbiko yomuntu ongazi akwenzayo njalo ocela nje ukuthi athengelwe amanamnede ngabesisotsheni labesipholiseni. Siyazi ukuthi abesisotsheni labesipholiseni kuvama ukuthi baziphathe ngendlela etshiyeneyo njalo bangalandeli ukumenywa bethengwa ngezinto ezincane ezinjengalezi ngumnumzana uCharamba.
Lanxa lingathi alizihluphi ngalokho kodwa kuyikuthi kungenzakala kuye, njalo kulungile ukuthi isikhulumeli sikamongameli sikhuphe amazwi anje.
UDube Silalo yikuthi nxa singazihlupha ngezinkulumo ezivela kuCharamba usevele sazakala ukuthi yena uphila ngokulahla umlomo ngokwaphula umthetho njalo lokupha ingxoxo ezidinga ukuxabanisa abantu lenhlangothi zikahulumende ngoba yena phela sezazi ukuthi akala enye indlela angala elokhu elalelwa kumbe abantu bemqakathekisa ngayo ngaphandle kokuthi abe ngumxabanisi kumbe akhulume izinto ezingani kulokuphambana phakathi ngoba lokho kuyiyo phela indlela eyodwa ukuthi atholakale phela ekhulunywa laye zintatheli zendaba kumbe ekhulunywa kuma-radio njengalokhu. Angithi liyabona nje ukuthi kade sikhuluma ngayo ngoba ukhuluma into engelangqondo emangalisa uZulu kakhulu. Siyazi ukuthi ubedinga ukubonakala ngalolu hlobo, akusisizi ukuthi simnike lokho kubonakala akukhalelayo ngobonakala ngolubi. Ufana lo mntwana emulini owenza ukugange senzela ukuthi phela abadala bamkhuze nje kodwa lokho.